sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 18 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe bele gcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe ZANU-PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu umnumzana Thakutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandawa High School eShavani. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngicela lapho umama wangithatha wangizise eGoli ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710. Kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu umnumzana Thakutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intatheli izindaba. Umhlangano lo useduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Mutshehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Ngaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Ngaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Mutshehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Ngaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma kweza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla eImpala Car Rentals utshengisa ukuthi izinto azisoze zibe ngcono. Sonke isikhathi lesi besithi uhulumende usithatha ukuthi ezilungisise ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathe lezindaba, ikanti sesiubona vele hayi so uwesi namhlanje kula malunga acatshangelwa ukuthi ngawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa ama camera abanye bathathelwa ama phone abanye bathathelwa ama recorder asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intatheli izindaba iposition yethu thina nje intatheli izindaba ezincane ezeyoja ukuthi ukhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuna usilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement uhambelana ngaphi njalo bona izinto abazenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu lawo kulamanye achayiweyo kulamanye athathwele amafoni amakhamera omnye uthathelwe iphesi oyinkazana osebenzela enyi online television yalapha eHarare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi uyintathela izindaba bebekuchaya bekubuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani kumbe udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapha tekuchaya abantu
lowo ngumnumzana Leopold Monende isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association iYoja obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsholutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi ngabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela imihloliso. Kodwa ababalisi bayakhonona ngendaba zeholo labo lesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mtsitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhlaka 28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi gala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe ngunobhala wenye njalo enhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takabafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting... ...sithi uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfumfu ka-2017. Imali leyo yayi $500 kusiya ku-520. Uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike $30,000 RTGS. Thina sikhola $3,000 to $3,500 RTGS.
Range from 3,800 to 4,500.
Omunye umbalisi unkosikazi Rumbitsa Ijiri Uthe isimo esezikolo kasivumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo, asila mali yokugada, sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nxa ugada usemsebenzini imali yaseAmerika. Thina lapha sithola ini amabhondi.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Matthew Ndlovu ufundisa ekuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi lababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibile kwenziwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo, izikolo akula mali ukuthi kuthengwe yamelokuzini iPP le ifunakalayo. Kunzima izikolo lapha, akula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobele umphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza iceli kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe kumakhalekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa uNcube utshe idayile ephalamende ngeviki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe, esithi lapho ekhweza iholo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Kumaviki amalutshana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibalikhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yestanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokhu kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokhu okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani, esingathi na-effect finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona, kodwa-ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabantu ngokwenzakala edobheni lakoBulawayo, ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi. Indaba leyo uniyana ama-stains ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothalayo kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenzayo mhlawumbe umkhosi kwenzakalani. Ngile qiniso lokuthi ngalokho bazahamba-ke baye ku-council ngabona labo beyidingisisa ukuthi kambe lokho kwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathwa eziphezulu lama-councillors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisisa ukuthi abakulandileyo. Engxenye sebekulandile sesizathola-ke impumela yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula kwakuthi ngama-investigations phumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngeZAC, kodwa kuliqiniso ukuthi yes, emzini wakoBulawayo ikhona and izocubungula ngendlela esikhathi i-fact finding mission.
Ngaphandle kwe-stand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Wele kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi siyingxenye yama coins of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Upper Range Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khona okwengxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe kungaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqiniswa ukuthi engxenye yeZAC njengoba isibuyile phose ingabi zokunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwaziyo yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina i-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo. Ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegxile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, umnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakumsebenzi ukucitsha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade ephendula imibuzo yabavotayo kumabona kude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda, uGakwenza Rukira Bashaija, ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokhu kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthula babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongo ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo eyokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi latshiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khona le kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kule Botswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemngcele, kuthi lalapho kufiwe abanelisi kuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo unumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron othi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda labanye abakusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imngcele izavulwa nini.
Umnyaka ususiyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma teenage age babefuna ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababelo lockdown belabantwababo ukuthi babe lesikhathi labantwababo baba le quality time labantwababo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USpanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba iningi elingasalitholanga ngenxa ye-COVID-19. Omunye njalo oweZimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ububone bonke ubunzima esikhathi se-COVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it 21st birthday yakhe with considering that she's the only child that I have.
Umnumzana Sifas Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa ukuthi imizi eminingi ngabe sichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sidilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusu nje sukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esijeneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe umama evalelwe kwelinye ilizwe sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. abazali abasenelisi ukuthi bakhulise abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphele iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini ukuqala uchapha imnceleni, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala kuyekethisa kancane kancane isiqondiso ze-COVID-19. Le-South Africa libike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa yiSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezana uPF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo, lanxa abezana uPF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kwele Zimbabwe.
Kungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liye Zimbabwe liyokuzwisisa, bese befika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu zesitates. Shame bantu, shame kubo. Ngibuhlungu kakhulu ukuza ukuthi abahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezana uPF nje bebekhulumana. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe ulubona mpela kwenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ematafuleni abukhazikhazi impela lisidla, liphuza amatiye, liphuza amawhisky. Lizikholisela, lizixoxela nje. Lisuka lapho lifulaya libuya lizohlala phansi. Shame kakhulu mani, yazi lusizi kakhulu mani. Kodwa ke anyway, lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lizwe. Bakhalile abantu mani, bakhalile. Bakhalile bayakhala namanje basakhala impela. Basekuhluphekeni impela, basekuhluphekeni. Shame. Hayi, lokhuluma elishakwane elikhulu khona le Plumtree esigabeni sakusuhuhu. Ukhanyani ngegama, ngiyabonga. Amen kule ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negroupu yakhe beyenza behleka kule Zimbabwe, lasi uhambe uBaleka Mbete naye wafika izinto efana Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe angiyeke lalungiswa South Africa, because South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala e-South Africa le-South Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni iSouth Africa isilungisela ukuthi silungise ilizwe, asizilungisele thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane betyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikari lapha eJohannesburg eSouth Africa. Mina bantu beStudio 7 nginesikhalazo, bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe leso kuthiwa labantu bethunywe uRamaphosa, ngoba phela siza kuthiwa kuthiwe hayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni. Problem ekhona i-social network. So umbuzo wami ukuthi behluleke njani ngoba buza ukuba i-social media ekade ikhona yini, yiyo yini yaqosha abantu abayi-5 million elizweni. Kumele babuze leyo nto. Abantu abayi-5 million abakho eZimbabwe baliwa ngaphandle, 3 million zesisemzansi bebalekela ubunzima. Kambe asiyo crisis nayo naleyo. Umbuzo wami ulapho. Kanti imbuze nje leyo nto. Njalo futhi walibona ilizwe elingenamali kumabhenki. Abantu balala, abantu abadala abapensioneer ama-70 years balala imali nebhenki 2 days uzothola imali, kudayo thola imali eyenele ukugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there's no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe kusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza House Kwasa le Afro Pop. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby, unombonzani umba kwenyu unogara uriko yeah.
Sigeti Damon uzelwe ngomnyaka 1997 esiqintini sensiza ngezansi yamandebeleni. Wakhulela edolo khona kanye enkabazwe lapho aqale khona isikolo semfundo yaphansi njalo wazibona ukuthi uli diamond lomculo ngokwalo esemncane.
Ngafunda eShimakanga Primary School ngahamba esecondary Mandawa High School eShavani. After that ngajika ekhaya edolo because mamam ubeseshonile. Ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiceda lapho imali mama wangithatha wangizise eGoli ngase ngiqala ukwenza umculo lapho. From 2014 ngifisa ukwenza umculo but ngazoqala ke ukurekhoda i-album yokuqala 2015.
Usebenzile uGetron umculo wakhe wetholakala emakhasini wonke athengisa imculo.
Mina ama-album ayi-2 nama-single track ayi-3. First album yami ngayirelease ngo 2015. Yayithwa uziqhenye yayinama-tracks ayi-7. Ngazoreleasa i-album yes-2 ngo-2017 okuthiwa Qaphela nayo yayinama-tracks angu-7. 2018 ngareleasa i-single track ye-House Kwasa ethiwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abanodumo njalo yena uGetty Diamond uyakhuluma indima eziningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona uBrenda Fassie, Beata Mangethe, Slizer, into ekhona yangigqugquzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngiwumuntu wesifazane. Ngolwimi luphi ngacula ngesiNdebele, ngacula ngesiTswana, ngacula ngesiSuthu, ngacula even nge-English. Lonke ulimi nje engizwa ukuthi ngicule ngalo engifuna ukubhala ngalo ingoma ngiyacula ngalo. Ngenza njalo ngiculela umhlaba wonke.
Sikhathi lomhawu madawu khosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Ngicela isupport ebantwini. Ungagugula nje igama lami Getty Diamond uzothola umusic wami lapho. Ungakhona ukungithola uma ufuna i-CD, ungangithola ku-Facebook ngo-Getty Diamond. Ungakhona ukulayika i-page lami Getty Diamond fan page ku-Twitter Getty Diamond. Abafuna ukumbamba ku-WhatsApp bangangithola ku-0653288720. Ngiyabonga.
Namhla bezilibasana lentombazana esakhulayo edabuka edolo uGetty Diamond. Kuhlelo lwenu liluthanda abalaleli lweHoza Hoza Friday. Ngiyabonga ngempela sonto elichukela igama lami nguEzra Jesus Bana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Abantu abangaziwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutso Ngaziwore, achaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda, yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.